Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls. Lo ndoda sesamnika itreatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke okuthiwa ngama-contacts bonke abantu hlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus bonke ni ba-negative.
Uqhubekele phambili uShimberengwa esithi
okwakade sisayenza ama-test eMathebeleland North awe-COVID akwana ukuba yi-11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe-positive, abanye bonke ba-negative. So ama-teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo, sixwayisana njalo ukuthi siyohlala sigeza izandla zethu ngamanzi alesepa, singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela. Kufoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngike ngabhodabhoda namhlanje khonapha koBulawayo ekuseni, ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama-vendors and formal traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali. Abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile bephongukhayela umumuza kanjani. Abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abazobesebenza amarenti inyanga siphele bebhadala amarenti bazawabhadala ngani. Esingabe uhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlawula kwamarenti kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ngci ilizwe. Abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani. Njengoba uBulawayo City Council wezindawo amanzi akafiki, ngani amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki. Abanye bekhala ngokuthi bona abanampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu langomgqibelo. So kutsho ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu. Abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona, omunye uzwantshela ngokuthi cholera. Esithi yena akakwazi vele kalalwazi, bafuna ukuthi ngabe bayafundiswa ngakho bekwazi. Ngezinye zinto enye zithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha koBulawayo. Kodwa ke njengoba ngisitsho mina awunthintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla. So ngathi uhulumende engazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu, abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge ukudla. Njalo futhi indaba yamarenti le layikhangele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule.
Okwamanje izisebenzi zempilakahle, omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi, bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. Idolobho lakoBulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yiCOVID-19. Edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane. Okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19, uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.